lokhu kuphume emhlanganeni wokuhlolisisa isekelo sombuso esitsha lamathuba okulinganiswa kwabesilisa labesifazana owenzele eHarare lamhlanje owe-AMH Conversations. Abesifazana basole kakhulu udlakela kwezombusazwe bethi yiyo imbangela esisenza ukuba besale belokhu bebalutshwana ezinkundleni eziqakathekileyo kwezombusazwe. Bethi kudingakala umthetho ozalawula amabandla ezombusazwe kulolu daba njengokwenzakala kwele Rwanda. Unkosikazi Nobuntu Ndlovu ongusomabhizimusi uthi sikhangela ke ikota system ekhona, lokhu kudingakala ukuba abesifazana bephatheke ngendlela engcono bezimele.
Singasikhangela i-quota system yaleyo ekhona eParliament kade siyidiscussa. Already umuntu ungena esele disability yona leyo yokuthi ungene ngani, ungene ngefavor, awungenanga nge-equality. So kusitsho ukuthi njengabomama asisafundiswanga ukuthi kumele sizingenele njani on a level playing field.
Unkosikazi Miriam Sibanda osebenza lamantombazana kwezemidlalo uthi amathuba akekho kwezemidlalo kumantombazana ngoba bengaqakathekiswa kangako ikakhulu kwezenguqu.
Inkinga iyabuya iparticipation yabo, abala ama resources ekusebenzisa ukuthi badlale kuhle. Baningi bangkhona vele ababhadalwa imali yokudlala.
Uthi sikhuluma kanje uthe ezama ukulwela ilungelo lamantombazana la wagcina elahlekelwa ngumsebenzi.
Singayikhuluma indaba labantwana kule mali ivele iFIFA meant for amankazana. Yiyo ngathi singena ama meeting abuza ukuthi imali leyi ingapi, ihamba njani, and abantu laba vele abafuni kusicasisela ukuthi imali leyi ingapi. So yikho bathi hayi better uphume, asifuna abantu babuza indaba lezi.
Ethi kulamantombazane edlula amakhulu amabili azalahlelwa ngamathuba leholo emdlalweni wenguqu ngomnyaka ozayo ngoba kuthiwa abesifazana baxoxekanga kundlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Ndlovu uthi kuyadingakala ukuba abesifazana bephathisane kulokudoniselana phansi. Ethi yena uzama ngayo yonke indlela ukuphathisa abanye.
Sikhona esifuna ukuphathisa abanye and abanye siyaphathisana. Mina njengami emsebenzini wami ngiyenza marketing, and so marketing it's ukukhulisa ibusiness yomuntu. Ndlela ngibanika ama services and sometimes to the extent of thing I give free services because I can see ukuthi ukumfundisa engikwenzayo kuzama empower ukuthi kusasa ibusiness yakhe ikhule. Enxa ibusiness yakhe sikhulile kusasa uzabe sekwazi ukuphendula kimi athi same ibusiness yami sikhulile sengifuna ukubhadala manje ukuthi senzani ukuthi sikhule. But omama abaphe zilawa sezikhundleni eziphezulu singanxaya ba approach ukuthi babe ngamamento or si exchange or even uhlala phansi ube le lunch lomuntu ukuthi akhulume lawe ajoyithe impilo yakhe kalisele ngapi wenzeni ukuze afike lapha afike khona. Uyathola ukuthi kuba nzima.
Ivoice enye ehlanganiswa exoxela umbuthano ithi ilenhlelo ezijonge ukwengezelela amathuba besifazana ukuba ezinkundleni eziphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2020. Bethi bonke abesifazana abazinikeleyo belesifiso balakho ukuphatheka. Abesifazana bathi kuyadingakala ukuba isekelo sombuso sitholakale ezikolweni ngoba iningi lazo lingelaso, njalo labaphathi bezikolo bebalutshwana okumangalisayo abalolwazi lwesisekelo sombuso. Ngimele Studio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.